okwenzakalayo ukuvota kwamapolisa kuyasidida ingqondo ngoba akusadingi inyanga ukuthi sivuzane ukuthi izekhi ivele yizekhi kumbe yizani, okusekusitsho ukuthi sesamelela ukuthi emakhothi sizwe ukuthi bazakuthini. Njalo lokhu kuyakhombisa ukuthi njengebandla le-MDC lokhu esasungulwayo sikhala ngokuthi izanu iyantshontsha, ubufakazi sebuphumile. Insuku ezimbili ezintathu ezindlulewe izekhi yasithela yathi khona iprinta ama-ballot paper, kanti ama-ballot paper lawo bawaprinteni banelisa ukuthi bawasuse lapho aprinta khona eHarare, agcwala ama-police station eZimbabwe engaka, abalwenini, kuprintwe amangaki, ama-serial number angikhona yiwakhi. So sokukhombisa ukuthi sesikhangele labo sadadi labo ukuthi kabenze umsebenzi wabo ukuthi bamise into eyenzakalayo ngoba ikuntshontsha okusegcekeni ongafuni inyama.
Kukhanya uhlelo lolo olwe-postal voting luyaqhubeka lanxa kulokukhonona lokho.
Yebo, naye kuqhubeka yaqhubeka amandla ukuthi kukhule izinto asebantwini. Esingakwenza yikho khona ukuthi singene emgwaqweni uZulu atshengise ukukhonona kwakhe. Sokumele sibe nyandani njengabantwana baseZimbabwe, sisukume iZimbabwe yonke sitshengisela uhulumeni owezani ukuthi lokhu abakwenzayo kungaphandle kwemthetho, njalo basithathela ithuba lokuthi sikhethe abakhokheli esibafunayo ukwenzela ukuthi siguqule impilakahle kaZulu elizweni laseZimbabwe.
Liza kwenzani ngalokhu njengoba ukhetho luvele solufikile?
Angithi nxa sidlala umdlalo wenguqu sivuma ukuthi sokuphelile nxa i-90 minutes lesatime isidlulile. Sizafika ebholokhweni lelo kumele siligqume nxa sesifika lapho esizaphuma khona lo mgoqo ukuthi senzani njengoba sekulobufakazi ukuthi ukhetho solutshentshile.